udaba lwamafoni ukuthi abantu bangabambelani bangavulelani amafoni luhle lubi luhle ngalindlela luhle ngobana ezinye izinto ezingena efonini ziyabe zingezomndeni ezokuthi lo omunye mhlawumbe uyabe thunyelwe kungaba yisaziso semva nxa engasakhulumanga lwana ngadobhi ifoni ngafika ukuthi alapha sozomonakalo kumbe njalo nje lezinye izinto ezivele zithinta usapho lonke lapha ekhaya kanti njalo kuletha ukwethembeka kakhulu emtshadweni laba abatshadileyo ukuthi nxa njengoba sekuthiwa sebenyamanye lo lalo kumele angabi lemfihlo komunye kwenzela ukuthi impilo lenhlalakahle yalapha ekhaya ibe mnandi lokho kuhle kakhulu ngobana kwenza ukuthi umndeni uhlale ndawonye
ukhulumile wena lapha wathi kulokubi lokuhle ungasitshela nje ukuthi okubi kwakhona kuyini
okubi kwakhona ukuthi zikhona izinto ezinye ezithathwa njengomdlalo ukhumbule ukuthi labadala labo emtwini lo lalo omdala ngaphakathi kwakho kulomntwana othanda ukudlala kakhulu lalo oyintanga yakhe ngako okunye ukudlala kwakhona kungaphambanisa lo omunye lapha ekhaya angazi awuthathe njengokuthi hhayi namahlaya bekudlala awuthathe njengendaba ebanzi eqathakata kakulalukho okunye njalo ukuthi bakhona abanye abasebenza imisebenzi okumele kube yimfihlakalo lokokukhulumayo athithi thina nangu umuntu wezombakazi kukhona okunye okungamelanga okuhamba kuqhaywa nje ebantwini bonke ngoba ulwazi lolo lungawela komunye engxenye kuyele kubaba ngumama athithi lapha kubabanaphini libona kunzimu kaunzimu nje phela abantu ayisibo bonke abalezifuba udale-ke umonakalo omkhulu kulowo okade uthinezelwa lowo mlayezo ngabanye bakhe yibe ngithi ngalapha sibili kungaba lobubi obukhulu kakhulu entweni ezinjengazona le.